Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine emhlazi ku 12 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
manenga amabhasi siwabone kuthiwa ayethulwe bantwini yakhomishinwa nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni.
Ekuqhubekeni kokusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uzulu sokubonakala amabhasi amatsha abanye abathi lawo ake atshengisa swa uzulu ukuthi asethenyiwe nyakeni kodwa aphinda anyamalala
akuze ngubheme iphe pressure lami ngithole bangani because abangani bami bonke babhema so mina mangabhema so nyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha so lami bese ngithatheke ukuthi lami ngibe hayi
kodwa eZimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo.
Ukuthi igciwane lingamemetheke ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalinda kumatitshala.
Asekhuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni kanye lababulawa yilumkhuhlane. Zonke lezi ndaba balezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uzulu sokubonakala amabhasi amatsha abanye abathi lawo ake atshengiswa uzulu ukuthi akhona kodwa aphinda anyamalala. Amabhasi la abikwa izihlalo zawo zilokhu zivalelwe ngamaphepha eplastic kodwa iningi lithi ukusilela kwemota zamakhombi kanye lamabhasi kulokhe kubahile ngoba inhlelo zikahulumende ezokulungisisa loludubo zilokhe zingakasungulwa kodwa ziyisithembiso nje kuphela. Umongameli Emerson Mnangagwa usethe ezinye imoda ezingekho kunkampani yeZupco lazo sezizanikwa imvumo yokuthwala abantu njengakuqala kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ebikhankasela ukuthi uhlupho lolu lulungisiswe.
Ngomnyaka kukhitshwa amakhumbi emgwaqweni kuthwaso kuzasebenza uZupco, ngake ngaba njalo lohlelo lwenye emisakazo ekobulawayo sixoxisana ngakho lokho. Ngimele inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Ngatsho engizaphinda ngikuphinde futhi lanamhlanje. Ngathi mina gasila transport crisis eZimbabwe. Gasila crisis ngeze transport. Esibe lakho yi crisis yokwenza isinqumo. Senze isinqumo esivele besingafanelanga senziwe kusukusele ekuqaleni. Esokukhipha amakhombi wonke sithi umuntu wonke kathwale nguZupco. Ngitshoni ngalokho, manenga amabhasi siwabone kuthiwa ayethulwe bantwini yakhomishinwa nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni. Uzupco kalamuda yikuzupco ethetha amabhasi wona lawo imikhehlekhehle ebisisehlule ukuhamba emakhaya wawazwisa ukuhamba emathareni wathi wawafaka isticker yikuthola amabhasi akhona ayamacolors wonke weflegi yeZimbabwe ngani isihlahla sekhisimusi kuleyinye yellow kuleyinye igreen kuleyinye ipinki kuleyinye yini konke ukuthi nguzupco kuphela isinamathi lesinamathiselwe emdilingo kwaZupco asoZupco lwana yibhasi kaKhumbulani Maphosa enamathiselwe isticker ke sithi zupu into esiqala khona kuzupu kala mota asiqaleni khona so ngaleso sizatho ke uzupu konjenge company kayisoze iprovide kumbe yenelise ukuthi abantu bagijimele emsebenzini edorobheni benze izinto bahambe ngendlela ngoba vele izinto zokuhambisa uzupu kokalazo so nxakade sike sesithi uhulumende uzama ukulungisa inkinga ye transport kazami kulungisa inkinga ye transport uhulumende ulungisa inkinga ayenzayo inkinga yokukhipha amakhombi yebo kungathi wasimtshayela ihlombe simtshayela njani ihlombe vele yena senza into ayipha ucorrect ama mistake akho uhulumende akulanto esitshayelana ngayo ihlombe lapha yes ngathi ihlombe utsezo wabona iphutha lakhe uhulumende selilungisa hlezi ingxenye yikho esingamtshayela khona ihlombe kodwa vele kwenzakala iphutha kusukisele ekuqaleni abantu baminyana yonke indawo kodwa akuthelelwana covid kodwa lingagadi ikhumbe ngela speaker esibhale guzuko then liyathelelana icovid yikho sithi vele bekungela crisis lapha basokubalungisa nje inkinga abayenzayo ikwaba yinkinga yokwehluleka ukwenza isinqumo
ungengezelela khonapho ukuthi obekuyikho okufanele kwenziwe kuyini
obekuyikho bekufanele kwenziwe vele kusukisele ekuqaleni yikuthi ngesikhathi sinanzelela ukuthi covid yathelelwana ngokuminyana wakumele sithi makhombi khubekani lisebenza kodwa lingasahlalisa abantu nga 44 lihlalisa abantu nga 33 ukuze abantu bangaminyani sibe sesithatha yenali imali kade siyidlalisa sibhadala abantu abaletha imota zethu zaba kuzupko sibathelela ifuel isitini sibe sesinikeza laba makhombi sibhadala umuntu lowo oyi 11 abangasamthwala yikho la kade kumele sikwenze from day 1 kumbe nxa singena imali yokwenza lokho bemele siye ebantwini sithi hey bantu saba sesilenkinga lapha belibhadala nge 50 cents kodwa kade sakusavumi phela abamakhombi bazaphelelwa ngumsebenzi ngangcono kube yi 60 cents ukuze kutini kukhave lo umuntu ongasagadiwe yonke inkinga yokusolakala kwezimota leyi ilingaso zibe kona ngoba vele besiyabe senze into eyenza isimo sethu siqhubekele phambili kade sikunje nje kuthiwa ngani kuyehlisiwe kuvuliwe kodwa amakhombo nalatho negijimisana lamapolice futhi ngoba imithetho yakho nayicaca ukuthi vele kwehliswe ngapi akwehlukulanisanga ngani and yikho kuzasidalela ingozi kakhulu okuzasidalela futhi le corruption abafana labo nasebegiza okumele sikwenza sivuleni futhi amakhombo angene emgwaqweni kodwa maybe sibese sibakhuluma labo ngendaba yokuminyanisa abantu kodwa njengoba vele siminyanisa kuzupho so akulancedo asibekeleni basebenze nje njengomuntu wonke esebenza kuphele lokhu ngoba vele kuzupho sihlala siminyene nga 44 so la kule ikhombi vele ngela speaker sika zupho asihlaleni nga 44 kuphele lokhu enxa kuyikuthi kasifuni ukuminyanisa abantu emakhombini asingabaminyanisa ebhasini asingabaminyanisa ekhombini lebhalwe zupho
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo eZimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthathweni kwezidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo amadiaper kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo abanye ngabasebenzisa izidakamizwa ezigoqela iheroin cocaine crystal meth lensango iningi labathatha izidakamizwa lezi babikwa besezikolweni kakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo abafundayo nabangafundiyo besithi kubenza bahlale bejabulile beqhuba izifundo bengenamicabango eminingi omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zika 44 kwesinye isikolo esizimeleyo kobulawayo
akuze ngubheme ipeer pressure lami ngithole bangani because abangani bami bonke babhema so mina mangabhema so nyabe sengizibona ngiyisithutha and labo sebengithatha njengesithutha so lami bese ngithatheke ukuthi lami ngibe hayi kodwa iqiniso ukuthi okusarayo kugcina so ngenza lami into yakho na iyisayekeleni sihlala vele ukuthi sihlala kusithi lokhe ngibhema 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 noma ngiyela imali sokwenza ukuthi ngicine ngitshontshe endlini noma umgano noma yini siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonoko nje yakangaka
ubuthi omoyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa wenza form 3 kwesiye isikolo sikahulumende kobulawayo yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni
yanatiya yeah, tusunathile babantu okwesona esisikhathi usakunathile kusakudayisa induku zabe zingekho zingekho serious ekuseni waphaphama lapho ayibhabhala zikubulala qala phansi
David Ncube ule minyaka engamathumi amabili uthi yena ungathola umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje
ngunathama sometimes the explode lokho bathi ngothombonyo lokho ngusitadion lokho kuyalimaza umzimba lokho khale siyabona ukuthi ma usegazi la kuyabulala ingqondo uthi uyabona umngane wakho la isithi athi ah mina ngicinge ukuthiwa wizo ukuthi ngibona daily day labadala awusakwazi ukudinga imali yini ukuthi ungiphi kwazi ukuthi udinga imali ngange $3 or $5 noma ungayithola usayenelisa ukuthi ucaba ukuthi imali ngabe ngayibhenka ngithi ngizidinga
Lova Marvin Mnkulu yole mnyaka engamathuma amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha inathi ingoma yaphanza ukupha ma-stress uthi umsebenzi ansebenzi. So ukuthi ngikhipha ma-stress kumele ngathe khona lokhu. Nginganatha ngiyazisendise ngiyabona sendakiwe ngingasacabanga okuningi. Entshoneni le khona abhegangeni vele ngingahambi ngisiya somewhere.
Pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakolleji azimele kodwa kobulawayo. Uchaza ngokulu ngisizwa kwezidakamizwa lezi
bakuyoma club lokho ama NSF lokho wabindisi khaba kuthatha ngangabona omnye kuphela ekuqumeni angiyabe kanje so kuyingwekho abona omnye ekhosela kulitshe so phakathi olitshe lokhana engakuphosela nje sethathi lighter lighter yam sei lighter labona ama lighter aba ingakushisa ilitshe leli phakathi lapha sokuswa le smoke lezi yam sokusitha ubone sekhotshe intuli umuntu angibona vele ngamthola ngamuchalisa ndawo zanga ukuthi ngincibe kungutshoma kuzo zamthi
Izibhedlela zakobulawayo ziyandelwa yintsha ebizwa yisigula imikhuhlane yengqondo. Uprofessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo kobulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu. Siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuya yenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale. Into embi kakhulu, yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane le ndaba yokuthatha ama-drugs.
Abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kulethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatsha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebenze iqula leziphatha amandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe. Imali yesitudio 7 ngikobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sekuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe kanye lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi kusukela ngesonto kusiya ngolwesibili bafika phose amakhulu amane 373 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubhubhe njalo abahlanu. Leli gciwane likhanya selimemetheka njalo lasezikolo. Uhulumende uthi abantu abalokhu bengakahlatshwa kumele bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ngoba lumkhuhlane ulakho ukubulala. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Akumanga lisu ukuthi igciwane le-corona silibone liqansa ngokuba belivele lingakapheli emhlabeni. Ingakho besikhuthaza abantu ukuthi bangayekeli lezo zinto ezidingakalayo ukuthi bazivikele. Siyakubona kuyenzeka kwamanye amazwe lokho okuthiwa yi-50 wave selibuyile njalo nxa abantu sebe relaxile sebe khohliwe lisengabemetheka ligcwala indawana yonke libulala abantu abanengi kumbe abaningi bagule kakhulu njengalokhu sike sakubona phambilini ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bazivikele ngendlela vele kade bezivikela ngayo baqhubeke besanitizer begeza izandla ngamanzi alesepa baqhubeke besenza i-social distancing baqhubeke bengaye endaweni eziminyeneyo ngokungafanelanga baqhubeke bezivikela ngayo yonke indlela vele kade bezivikela ngayo ngokuba igciwane lisesekhona njalo liyabulala
ezikolo siyabona ukuthi usuqalisile ukumemetheka lomkhuhlane ubona bona abezikolo lohulumende besenelisa ukuqeda kumbe ukwenqabela ukudlondlobala yini
ukuthi igciwane lingamemetheka ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo sibona kuphela efuqele bazali indaba tichala yena engazihluphi ngokuthi enzene wayethembisile ukuqala igciwane ukuthi uzaletha ama sanitizer njalo uza ncedisa ngama lokho okugqoka okuthiwa ngama mask akakwenzanga konke khona lokho kanti ke uyaqhubeka uyaminyanisa abantwana angahluphi ngakho ngakho ke ngaphandle kokuthi abazali labatichala abavikela abantwana ngaphandle kokuthi sikhuleke kabanzi singathemba uhulumende singaphelelwa ngabantwana aso uhulumende ongamthemba mbali ukuthi angavikela isizwe entweni enjengale
abantu basakuqakathekisa yini ukuhlatshwa kumbe sebebona ngani selidumele edlula usuphelile umkhuhlane
bahlukahlukene abantu bakhona abakuqakathekisayo ukuthi bahlatshwe bakhona abangakuqakathekisiyo okunye okusizile ukuthi abantu baqhubeke behlatshwa ilokho ukuthi ukuthi uhlatshwe kuyadingakala nxa ufuna ukungena eBotswana nxa ufuna ukungena eSouth Africa la kuya kwamanye amazwe sebefuna ukuthi ubuhlatshiwe ijekiseni yesibili wabuya wathola le yesithathu okuthiwa yibooster yingakho ubona abanye belokhu beqhubeka behlatshwa kanti abanye bayazwisisa ukuthi kumele beke bevikeleka bezivikela ukusiya phambili kodwa abanye hayi sebehlezi nje vele abanye bathatha ijekiseni yokuqala basibahlalela abanye nje vele akaze bahlatshwa babukele nje kuyingozi khona lokho abantu abasukume bathola ukuvikeleka ngoba sikwazi ukuphambili asikwazi ukuzayo asenzeni yonke into ukuthi sizivikele njengabantu
umnumzana efidlela Ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukwehla kwenani labavoti nxa kuqathaniswa lenani labavota ngomnyaka ka-2018 kuyethusa. Leli phephandaba lithi inani labavoti lehla ngabantu abazinkulungwane phose amachumi amahlanu, 10,448. Umsakazo weZFBC ulodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eyeZAC isiqinise isandla sokubopha abephula umthetho emngceleni yelizwe. Lumsakazo uthi emkhakhasweni wayo ibophe abamabhasi alichumi lasikhombisa 17 emngceleni weBait Bridge. Amabhasi la kubikwa abengenisa impahla elizweni zingabhadalanga umthelo wejuti. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani badala, salubonani u-Studio 7. Mina ngithanda lami ukuthi ngifake wami umbono. Into engizondayo ngento zama-association i-1 ngoba sakubona thina ukuthi kokhona uma nxa u-association like i-booter ile problem yokuthi yayisikontrolwa yibo abantu be-ZANU-PF. Bangathanda hambani lehlabe u-president e-airport, hambani lethola abantu be-ZANU-PF liba sengaphi. Thina konke ayikho esingakuthandiyo, yikho esingakuthandiyo ukuthi sijoyine i-party yabo ngendlela bona abafuna ngayo, sibe sisebenze ngendlela yabo. abafuna ngayo la nxa kuthiwa ilizwe lingelabo sebili balulela kodwa na into esingayifuniyo ukuthi basebenze ngaleyo ndlela ngoba thina kasitholi lutho ukuthi besebenze ngaleyo ndlela kula nto esiyithola asilama benefits esilama ngoba imoto yabi ngiyami ngiyisokolele lapho engisokolele khona from garden boy usebenze uzuzuzuyafika kulesi stage esesikisho zona yabona ngemoto engiyakho uqeda lapho umuntu ekungenza kwezepolitiki ngemoto engiyakho into esizondela kubhukuthi ngoba basebenzisa kakhulu ngomnyaka lwa after that bathe kunjalo azange bathande ukusikhangela sebebhana amakhombi azange bathande ukusikhangela sebebhana amakhombi bavuka zethe wonke umuntu unders ukho sisenza lokho esikufuna yikho sikuzondayo ngoba lakade sibaza khangela uyedwa association bemtshela ukukwenza abafuna ukubona ukuthi sifake imbono yethu bafuna ukusitshela ukukwenza into esingayifuni ukutshela ukukwenza thina ngento ezingaso into ezingezethu ngelizwe elingelethu hayi that's why iphele sithi ngokona ilizwe lakhiwa ngabanikazi elizwe so that means that ilizwe libulawa ngabanikazi still yakhe singakhala senze bonke kodwa na akuzama ulusizinto into ezinjengazoniso siyabonga
livuka njani uStudio 7 okhulumayo uCleopas Zololo Enkayi ngithanda ukubonisa umgundlo ngempilo esikiyo eZimbabwe ngikhayele ngezombutho elizwe icela ukuthi abasesibuthweni bona vote bazazele ukuthi baphuma ebazalini besiyavikela ilizwe hathi abantu abambalwa abavikelayo bavikela ilizwe bachiya abazali babo labafo wabo labantu babo bephakathi kwenhlupho zokuswela zobuyanga zendlala sicela bavikele ilizwe hathi abantu abambalwa bebavikela ekwenzeni imisebenzi yabo besenzela abantu babo bekholisa labantu babo bekholisa lemuli zabo kodwa zokubona ezabo zingakholi sicela uvikelwe ilizwe ngicela kuma commanders elizwe ezDNA bakhangele ukuthi bavikele ilizwe hathi ama individuals amapolisa siyacela futhi labo bakhangele ukuthi izimoto lezi abazigijimisayo zigade izihlobo zabo zigade abantu babo zigade abazali babo ngabe zigijimisa zisiyabhewuka zibulele lezihlobo zabo ake sikhangeleni bakwethu kwezomvikela lezi amapolisa ikho lapho engicile khona ngokwenzakala elizweni ilizwe lethu alisabukeki alisahlabusi ngengatsha zikahulumende zona lezi cela ke kuvikelwe abantu bakholise ngebutho labo bakholise abantu ababasebuthweni bakholise ngabantu abamapolisi kabavikele ilizwe hathi abantu bakhangele umuntu obathumayo bakhulumisane laye ngumuntu phela laye babe ngikhomanda kodwa bambonisa ukuthi laye ulaba lezihlobo
esalibonani balaleli nani basakazi beStudio 7 uFelix Qinisa lo khulumayo eGhana eJabiwa elubhane balaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7 indaba kaMnangagwa le ukuthi manje akusabolekwa abantu imali ibhenki ayisaboleki abantu imali uyalibona nje ilizwe ukuthi uyalihlakaza uMnangagwa uyaliqeda ilizwe nazi nemoto zabantu zipakile lapho amateksi abantu alayisha imchova yabantu ayilayishi ngendaba zokuthi abantu kumele bangene ngaphansi kwazubo uyabe lokho iroba abantu ethi usafuna amaqinisi ukuthi aba usafuna amaqhinga ukuthi imoto lezo azibuyele emgwaqweni makukuthila usafuna icebo ukuthi ufuna ukubisela lezo moto akazibisele emgwaqweni lokho asale eyenza ayivula la amaqhinga ukuthi imoto lezo ezibisele emgwaqweni ngoba lezo bvukwa zona lezo moto zaziphume emgwaqweni ngendaba zakhe uMnangagwa ukuthi sivumele zibenefitise yena zingabenefitisi lena abanikazi bazo so indaba kaMnangagwa leyo ukuthi kuthiwe khona abantu abasaboleki abasabolekwa imali ebhenki yona izalo mangabe kuyukuthi ifuna imali ebhenki izoyayilanda ngoba manje kuyiwa kuma-elections kanje sekusho ukuthi le mali seyibanjelwe lokuthi ngoba kuzoyiwa kuma-elections 2023 izalo ibe inemali yokukhampina ibe inemali yokuthenga laba abantu babo ukuthi behambe behlukumeza abantu ukuze yona ingene ikhampeni kahle amanye amaphathi engakhampeni bantu bakithi asihlanganeni sikhipheni lezano eyiyo eyipoison ipoison yakhona luselokhu yashiwa umgabe ayizange yaba right kungcono nje leyo mbuso kaSmith wawungcono kakhulu far much better than lo owezano lo osukulele abantu osisihlukanisile osisigcwalisa amazwe wonke manje sigcwele amazwe wonke ngawo lo mbuso kaMgabe noMnangagwa nabojiwenga labo futhi labo ilosinkala labo akuyiba amaNdebele labo asihlukaneni nama-differences la ukuthi le lo umhlobo bani asivotileni iparty esibona ungathi thini iparty izosikhipha ebuzimeni lobuzimu khona
Salibonani msakazi omuhle, salibonani mphakazi omuhle. Okhulumayo ngundiweni lana kobulawayo. Siyacela kakhulu sikhala njengesizwe sikamthwakazi. Sicela yelisikhulumele lalaba abaphambili ngento leyo yokubhidliza isiko likamthwakazi ukuthi kabalihloniphe. Siyacela ukuhlonitshwa nathi njengesizwe. Sicela bazi ukuthi isizwe sikamthwakazi siyisizwe esizimeleyo. Siyisizwe esilobukhokheli baso, siyisizwe esinesiko laso. Sicela ukuhlonitshwa, cela kakhulu ukuze bangenile babhidlizile injelele bayibhidlizile bazenzele umathanda badiliza yonke into bathatha izindiyo bazama ukuhlukuluza kathesi babuyela one basilandelela badiliza bahambe airport egcekeni likamqabuko badiliza isimboli badiliza isayini yehawu amasayini ngamasayini isimboli ekhombayo ubuzwe bethu lobuntu bethu ukuthi imvelaphi yethu yonke ikhonjwa yilawo masimboli abadilizayo. Kuphela ke sihlonitshwe nathi siyisizwe, bafuna beze bezwe njani, bafuna size sithini ukuthi bezwe ukuthi nathi singabantu siyisizwe sikamthwakazi, size sizimeleyo isizwe sikamzilikazi, siyisizwe esizimeleyo thina, siyisizwe esizimeleyo. Siyacela ukuhlonitshwa khonapho, sicela ubukhokheli bukamthwakazi ke busukume uvumelane ngesolini. Siyazwa kulabanye abakukhulumayo kuzindawo ezehlukeni abakhuluma ngokuthi akumelanga kubandlululwe, akumelanga asilo bandlululo, kodwa sikhuluma iqiniso lobuzwe bethu, sikhuluma iqiniso lolobuntu bethu lesiko lethu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yokudla lempahla iqhubeka iqansa mihla ngemihla kwelemelika kusukela kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Lokhu kuqhubeka lezinsuku kulandela ukuqhamuka kwempi kwele-Ukraine elahlaselwa ngele-Russia. Kodwa amanombolo akhitshwe kuyona le iviki atshengisa ukuthi imisebenzi ilokhu isiba minengi elizweni lemelika. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi mpela intengo iyakhwela kodwa akusimlandu kamongameli Joe Biden.
Kulezinto eziningi singazikhangela ezenze ukuthi umnotho lo wemelika ube njalo. Njalo futhi singakhohlwa ukuthi lokho kwenzakala emelika emnothweni wayo kwenzakala emazweni amaningi. But ukuthi thina lapho esihlala khona eAmerica abantu bakhona ngabantu abajayele ukubabaza lokuthi izinto ezimbi kazenzakali kibo. Basuka bakuthathe bakufake kakhulu engani uthiwa sokuyinto ebabazeka engani kwedlula ububobo kwezinye indawo. Ngenye indlela wani engikhangela ngayo. Owesibili, owenza ukuthi umnotho uwe nje, iminyaka lemibili yedlule sivalelwe emakhaya, sivaleleni elinye ilizwe lelinye ilizwe lizivalele endaweni yalo ngenxa yegcikwane le-COVID. Khonukhana lakho kube lokuthi umnotho ungahambi kuhle. Ngoba siyakhumbula ukuthi kathesi okunye okwenza ukuthi izinto zikhwele lapha eMelika uzenziwa yikuthi izinto kazifiki kuhle lapha. Kule shortage ecreatewa yikuthi izinto ezivela khona le kubo China kazisafiki ngesikhathi. Akulabantu abethula izinto elwandle ukuthi zipangisiswe zingene ezitolo. Kuke kwaba le shortage yabantu abadrive amaroli ohambisa ama-truckers ohambisa impahla endaweni ezishiyeneyo.
Manje ubona ungani ngabe ngumongameli Donald Trump kumbe omunye nje umongameli ubengenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe?
Kungabe kade kungubhayideni kumbe kungabe kade kungusiphathamandla ohlakaniphileyo ngenxa ye-COVID, lokhu besiza kubona kuphela. Kathesi iChina eyiyo ebumba zonke izinto eziningi ivalile. So ushota kwezinto lokhu esikukhangeleleyo kuza kuya phambili futhi ngesinye isikhathi. Owesibili, okwesithathu, kule mpi ye-Ukraine lobe iqalise kathesi but ilakho kwi-economy yami ngoba izimali zonke lezi abaziphiwayo lazo ziyenza ukuthi i-economy yelizwe ingahambi kuhle ngoba kayisiyo into kade ku-budget ka-Biden lokhu ukuthi ngizabudgetela ukuthi ngizahlengela inye ilizwe lilempi yakho impe ebuhlungu kakhulu yenza i-economy zakwezinye indawo zingahambi ngoba isiqokoqela ukuthi i-America ibithenga i-energy ngaphi e-Russia kade sokule shortage ngoba kasisa ilokhuzeni sokusiba le shortage then sokusenza ukuthi intengo yamafutha idule ngoba kasisathengi elizweni leli kade sithenga kilo ngezinye izinto zonke ezenza ukuthi i-economy ingani igelezela endaweni engayisiyo but thina esihlala ezindlini abantu abangakukhangeli ngokubanzi sesubona ngani ukuthiwa kuyimithetho kaBiden eyenza ukuthi izinto zibe njalo kathesi kwakathesi mina ngibona ngani izinto ezi-affect umhlaba wonke njalo indlela umhlaba obudlelana ngayo kathesi kule misebenzi egcweleyo engelabantu abantu kabafuna ukuhamba emsebenzini
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula ezombusazwe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.